phezulu weZimbabwe uyazi ukuthi abantu abaphitsheka besenza inkohlakalo bayatholakala bayabanjwa kungenziwa lutho. Siyabona ukuthi kunokubola okukhulu kakhulu kunhlangano ye-Reserve Bank of Zimbabwe nakuthathwa amaxesha atshengisa ukuthi kunokuzimisele ukuthi nikulungiswe indaba yenkohlakalo. Siyazi futhi namanje ukuthi nxa ukhangela udaba luka-Vice President uChiwenga olithiwa lona indaba yakhe sigijinyise yangena phambi kwezinye zonke izindaba eyaphili yakhe kulezinye izindaba ezileminyaka ethize zingafika kuleso swalo. Kutshengisa ukuthi inkohlakalo nokwenza umathanda kuphakathi kwalohulumende umthetho kawulandela. Njalo udubo olukhona ngolokuthi nxa kukhulume umnumzana uMnangagwa baluchala abantu beZimbabwe abalakho ukuthi bakukhona okukhulumayo ngoba sezilenge izinto ezikhulu emlenyeni wakhe eziphokuba izeleze kumbe ezingabangali ezisuke ezehlule kuba liciniso. Ngakho akasuyena nxa kuyikuthi inhliziyo yakhe imehle akasuye umuntu okufanele ukuthi abe lo mbiko njalo ngoba akakholweki nxa sikhangela ngezenzo zakhe siyemuva.
Kodwa kudaba lwenkohlakalo engazivikela ubaba uMnangagwa ngokuthi banengi asebebotshiwe phansi kukahulumende wakhe.
Kudaba esilalo ukuthi kunalokho okuthiwa ngesikhiwa i-catch and release, umuntu ufana nomuntu ohambe esiyabanjwa usanze emanzini ayibamba buyayijikela emanzini abesuthi hayi uyazi namhlambele esitshebe esilenge ebantwaneni kudlala ngesikhathi-ke lokho uzulu weZimbabwe ngeke aze akhohliseke ngendlela efana naleyo. Siyazi ukuthi uhlangothi olufana le-Anti-Corruption Commission eZimbabwe lufakwe abangani bakhe yena umnumzana uMnangagwa